Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo bazalwana abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sokuqala, sabala indima ezimbili u4:8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo. Kufundeka kanje verse 4, kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8, kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu, nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo, ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli, ingabe yini amabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalunga ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathintambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yiloo lalo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe nguNkulunkulu enze okuqondileyo kube lobufakazi. Kakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Kungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana, obokuqophana, obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba suwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanxa belezikhundla ezinkulu bekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema, bangayabukwa eJudiya, bayabukwa eSamaria, kodwa lapho abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo nokuzenzisa nobuhwaba nokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona, yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi nxa uyilokhu enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi akukhathakele ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingaze zonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sicela ukubana usithengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu. Senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu okuzamukalela phambi kobuso bakho. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.